Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulikhala elikhulu. Onke umuntu ozabe egamula umthetho lo sizamfaka idakosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu liyathola 2 years.
Inhlanganiso yeVictory Siyanqoba Trust imanyene leYouth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisa ukukhetho lonyaka. Impumela enhlolisiso yenhlanganiso ecubungula ezombusazwe yeZimbabwe Democracy Institute iveza ukuba baningi abasesotsheni abaphatheka kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa aweze therapy akhuthaza abantu ukuthi bachiyane lomkhuba wokudabulela loba ukucitsha amaposta alemifanekiso yabancintisa kukhetho lalonyaka ngoba lokhu kuphambanisa amalungiselelo okhetho olukhululekileyo njalo phansi komthetho we-Electoral Act kulicala elingenza ofunyanwa elecala agwetshwe iminyaka emibili esejele. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
I-Electoral Act inika wonke amabandla kanye labancintisayo kukhetho ilungelo lokunamathisela amaphosta alemfanekiso yabo loba amabandla abo ezihlahleni emdulini kumbe ezimoteni ukuze uzulu okhethayo abe bazi okwesikhashana kulungiselelwa ukhetho njalo obonakala edabula kumbe ecitsha lawo maphosta wephula umthetho. Ekhuluma emhlanganweni wamapholisa lentatheli izindaba esikodlweni zamapholisa eHarare, uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazabosha abatholakala besephula umthetho ngaleyo ndlela.
Okwangathesi iZimbabwe jikelele kukhanya kulokhu kuthula kodwa kulamacala ayenziwa ngabantu abengakwazi ukuthi kungamacala amakhulu. Indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulicala elikhulu. Onke umuntu ozabe egamula umthetho lo sizamfaka idakosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu liyathola 2 years.
Umakhoza uthi lumkhuba wande kakhulu emadolobheni lapho abasekeli bamabandla aphikisayo besuka bayekhupha amaposta abebandla abancintisana nalo ebusuku kuvuka sokuse posta lalo abamsekelayo lapho obekule posta yomunye. Umnumzana Mehluli Maphosa isakhamuzi seHarare uthi amapholisa kumele angakhulumi ngomlomo kuphela kodwa babophe abenza lokhu.
Amapholisa bekukhulume bengabantu abaleqiniso ukuthi lokhu abathandi ukuthi ubonakale. Kuyabe kuqondile ukuthi ungabi lomuntu ozakhupha kumbe ngibhakani kumbe ngiphosta lomunye. Kodwa-ke sesimelele ukuthi ma kusenzakala sibona ukuthi amapholisa bawukhuluma ngeqiniso abasoze bewukhulume bengabantu abakhulumela elinye ibandla kodwa bekhulume bengamapholisa.
Amapholisa achayela ihlombe uzulu weZimbabwe ngokuthula okuselizweni ngalesi sikhathi sokhetho okuvame ukuba lokuxokozela lodlakela eminyakeni edluleyo. Kodwa bayavuma ukuthi kulezinye indawo udlame olulokhu lubonakala okuyinto iningi leZimbabwe elikhangele ukuthi amapholisa asebenze gadalala ukuze kungabi lezehlakelo zokushaya kwabantu besethuselwa ngesikhathi sokhetho.
Sithanda ukubonga sibili ukuthula okukhona elizweni kathesi. Asonto esijayileyo lapha elizweni ngoba nxa singakhangela ukhetho luka-2013 abantu babehlunyezwa kakhulu but khathesi ngani kuthule. Kodwa kukhona esikuzwayo ukuthi kwezinye indawo abantu abakhululekanga. Sifisa ukuthi vele kungabi khona completely.
Amapholisa acabangela ukuthi ukwanda kwezihlakelo zokudatshukelwa kwamaphosta kubangelwa ingxabano ezikhona ebandleni phakathi kwawo okuyikho osokulethe udlame. osoluye lwabonakala lwabantu abalisana bengabe bandlalinye ocubulungeza umbusazwe umnomzana Kudzai Shumba uthi imbangela ingaba ingxabano phakathi kwabebandla linye eqale ukuqhutshweni kubi kokhetho lwamaprimary
sekulethe ukuthi kube lokuthayana lokwethuselana phakathi kwabantu abasekela ibandla linye yibukhali nje njalo khona ukuphana ukuthi omunye yabesongele umuntu wamudla kuma primary kuse sokumletha nje ukuthi ahambe ekhipha ama poster lana ukuthi lwane ngabe lethuba lokuthi akampeni ngendlela eyiyo engamuwinisa elokhu emsongele ukuthi wamdlelani so konke lokhu singakuthi kulethwa yibukhali nje obusebantwini njalo ke kumele abantu laba babanjwe bathonisiswe babotshwe jele
indawo ezinjengeHarare zibonakala zinamaposta adatshulweyo kumbe amanye anamathiselwe phezu kwamanye kodwa iningi labantu likhanya lingazi ukuthi ukhupha lawo maposta licala elikhulu elingakholelwa ekuvalelweni komangaleleyo aphike okweminyaka efika emibili kumele isithuthu sevenise Harare ngiGibson Pepe.
Abenhlanganiso yabontanga eye Victory siyanqoba Trust bemanyeni le Youth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisayo kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi bemele amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ubathabile masuku sethulela loludaba.
Ekhuluma emele abesifazane laba kukhangeleleyo kulabo abadinga ukukhethwa uEsther Zitha ubaxwayise ukuthi xa benganqoba bengalibali inhlala kahle yabesifazana.
Mina engibona ukuqhakatheke kakhulu kule program ukubana ngazise ama youth ontanga laba abaza kuyasipresenta indaba ye health. Nanzelele ukuthi esikhathini esiningi thina abantwana kakhulu abantwana abangamankaza noma sisiye ezibhedlela i health yethu bayikhangelwa kuqala endaba yokubhadala imali yokubeletha or imali zombhedo esibhedlela.
Onqintisa ezimele emguza uMthabisi Ncube uthi yena kasoze akhulume ngokujulileyo ikakhulu ngendaba yegukura hundi okuyindaba ebibuzwe ngabanye ukuthi yena uzayithini.
Njengelungelo ezimele lodwa edalela ephalamende ngibone ngani akusiyo ndawo yami engangakuthi ngikhulume ngendaba zezegugura wundi lami ngabe ngilamanxeba ngoba nginje ngingahlahlekelwa izihlobo eziningi ngesikhathi segugura wundi kodwa amandla kumbe ngathi ngibone ngani ayisiyo ndaba engingakhuluma ngayo ngizimele ngingedwa kodwa-ke ngingakufanele kuhambe kuye phambili sizabe sesikhulumisana ngayo indaba leyo ukuthi kuphume iqiniso livele sobala khona indaba leyo kuzafika emaphethelweni.
Ontanga labanye abangenela umhlangano bathi abancintisayo laba bathi kumele baqale bengene ebantwini bazi indingeko zabo. Abanye ontanga abakhuthaza ukuthi abancintisayo bavelele ezigabeni zakhona kodwa omele iMDC Alliance eChabalala edalela eParliamente uKunashe Muchemo ukhuthaze bonke ontanga ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe khona bezathola amathuba okuma ekhethweni. Abanye babakade besemhlanganweni lo bakhuthaze ontanga ukuthi bakhuthalele ukuthuthukisa izigaba zabo khona amabizo abo lawo ezakhunjulwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Impumela yenhlolisiso yenhlanganiso ecubungula izombusazwe eZimbabwe Democracy Institute ZDI iveza ukuthi banengi abasesisotsheni abaphatheka kwezombusazwe lanxa abakubutho leZimbabwe Defence Forces belandula ukuthi kulamalunga abo aphatheka kwezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZDI baveze lokhu besethula ugwalo lwenhlolisiso le olulesihloko esithi ZANU-PF Military Deterrence of the Village Vote Perceptions of the 2018 Election Environment emkhosini owenzelwe eMedia Center. Omunye weziphathamandla zeZDI ophatheke kulolu phenyo uMnumzana Bekezela Gumbo ulandisa ngabakutholileyo.
Into esiyenzileyo njengeZDI ukuthi sihambe sikhulume labantu abahlala kuma communities ukuthi besitshele ukuthi bake babone yini amabutho phakathi kwabo, njalo bazwa njani uma bewakhangele, njalo njengoba sebezavota kuba kubenza becabange kanjani njengoba besiyavota. And sikuthole ukuthi amabutho akhona and i-government ithi balande into zalokho abakuthi uhlelo lwabo le-command agriculture.
Okwenze bakhethe ukuya kulezi zigaba abenzele khona linhlolisiso, uGumbo uthi yikwanda kwabakubutho kizo ezilamalunga eZANU-PF axotshwayo esetheswa umlando wokuba yingxenye yababesekela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace.
Ukucabangela kwethu kwangokuthi sifuna ukuzwisisa ukuthi iZANU izayenza kanjani ukuthi izame ukuthi ilungisise ama-effects okuxotshwa kwalaba bantu ekhethweni. So sakhetha izigaba zenalezo iCholocho North, sakhangela oHurungwe, sakhangela oZwimba North, sakhangela bonke omaSwingu, sakhangela izindawo zonke ezilama MP axotshwayo ayezandu izo sasizikhangela. Yikho lapho esagcina sesithola khona ukuthi hayi kuzokulamabutho amaningi kakhulu ukudlula ini injwayelo.
UGumbo uthi kungalesi sizathu bekhuthaza abazazoqapha ukhetho ukuba bangakhangeleli ukubona udlakela oluvame ukuba khona minyaka yonke yokhetho, ngoba olwalunyaka ukhetho luqhutshwa ngendlela ezikhaliphileyo.
So esikucelayo ukuthi kungabi yithi esikujoyo thina esikwenzayo ukuthi sivusi sinika abantu khophe, ngoba into esi-emphasizayo ukuthi akula muntu esikhulumelayo thena seke wabona amasotsha echaya umuntu kumbe seke wachaywa, kodwa ukusatshiswa yiko okugcweleyo. So thina sithi kungeke kube le free and fair election lapho okulabantu abavota ngokwesaba bengavoti ngokukhululeka.
Kodwa isikhulumeli sabakubutho uKenneth Mgwisi uqina ngelokuthi abalobufakazi bokuba amalunga akubutho aphatheka kwezombusazwe mabaye mangalela emapholiseni. Abakubutho baqina njalo ngelokuthi amalunga abo abonakala esemaphandleni ngaqhuba umsebenzi wabo wokulondoloza ilizwe, ukuphathisa ekwabeleni ukudla, ukuqhuba imisebenzi yokulima phansi kwe-command agriculture lezinye, hatshi ngoba bekhankasela usekelo kwabeZANU-PF njengalokho okuthiwo ngabantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa labancintisayo kukhetho lalonyaka, sibapha ithuba lokuchasisa abakuthembisa uZulu lapho benganqoba kukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo lixoxele uNtungamile Inkomo ngalolu daba. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abalitshumi lambili abakade behlelwe ingozi okuvalelwa okwamaviki amabili ngamanzi ebhalwini kwele-Thailand sebehlengiwe bonke kanye lomqeqeshi wabo ngabebutho ele-Thai Navy Seal labanye. Omakhelwane be-Ethiopia le-Eritrea sebenelise ukukhumisana umlotha baxazulula ingxabano yabo ebisile minyaka engamachumi amabili lanhlanu ngokulobelana isivumelano sokusebenzelana ukuqeda ingxabano. Ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni njalo inhlanganiso yeFusenet ithi umkambo wensitha yiwo obangela ukuthi lolu hlupho lukhuphuke. Ngakwelinye icele iZimbabwe Textiles Manufacturers Association ibika isithi ukuswelakala kwemali kubangelwa ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank liyehluleka ukwaba imali yakwamanye amazwe ngemfanelo osokubangele ukuthi ibhizinisi yalinhlanganiso ibhidlike. Abantu babikwa bezithengisela imali egcekeni njalo amapholisa wasaqinisi imizamo yokubabopha. Ukansela Peter Moyo weHarare usichasisela okwenzakala esigodlweni.
Imali ivela eReserve Bank inikwa abantu ukuthi bayenze black market. So abantu laba kugovernment yibo abatshontshela abantu imali. Kanti esi black market leyi kayiyenzwa ngumuntu nje. Uyayithatha ngaphi imali yokuthi ukuyenze khonokho yona imali iselakala ebank. Ukuthi ukuthi kodwa la mabank onke ala mali imali ivela eReserve Bank direct. So abantu bazenzela santando ezisithini lapha lapha. Nxa ufuna $100 uzobhadala $180 ibhondi kumbe i-transfer. What is that? Yi-lawlessness. Abantu abakhipha imali kakhulu kakhulu i-Reserve Bank.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions uthi okwenzakalayo emkambo wensitha kobulawayo kuhlupha abantu makhaza abangela mali eningi.
Sizananzela abantu abasukuya out sebahambe siyadinga khona ba abantu abalabantwana sihlabantwana abasebenza out. Ah, betcha on my black market. Labantu ngala bafuna kwelatsha outside the country abekho ku medical aid. So abantu kuyabazimela sibili. Uthe ibhekene ukuthi kuthi iReserve Bank lohulumende indaba yemali isibehlule. Babe sithembile indaba bazayilungisa but hayi umuma wakho ngiqhubeka kusuba mubi. Kodwa ukuthi labo bona okuyibo abantu abalonga business, yibo abantu abenza imali ngoba bona bayenele ukuthi bahambe bayekhuluma nama bank managers bathole izimali ngoba bonke abantu abagcwele ezidala zemali yaso zabo.
Asizweni umbono kaMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecobungula ezomnotho welizwe ngalolu daba.
Phela inkinga yokuthi nxa imali eyangaphandle kwelizwe izizakala kuphela emfikeni. Laba bafuna ukuthi balethe impahla zokulungisa impahla ama raw materials kumbe ukubhadala isikweletu esingaphandle kwelisiko bayabelathe yena emsikeni. So imali yakhona intengo yakhona iyathiwa sikhwela sokusiba inflationary. Ama-US dollar afanele ahlale ku-central bank ithathwa nje kuphela nxakama ingama-letters of credit kumbe nxa umuntu ehamba akhona kuba khona esiredini. So i-policy statement eqakathekileyo ngeyokukhipha one of the currencies from the market kwenzele ukuthi kube le currency eyodwa. Nxa ungalungiswa khonokho iyabiziyabe ziloku zincesana udubo lwemali asuze luphele.
Umnumzana Ngwenya uthi mhlawumbe kule nkohlakalo kuhulumende ebangela ukumemetheka kwalolu hlupho.
Abantu abakuhulumende bona abazuza imali yangaphandle abathengisa igolide abaningi bakhona bayathakazela ukuthi imali yakhona ibe emsikeni omnyaka ngoba imali inzuzo yakhona iba phezulu. Ama-premium abaphezulu. I-corruption yenza ukuthi abantu abahulumende bengafaki imithetho. Indaba engaboshwa bayadlakala ukuthi ngobani izimali ziningi.
Umbuzo azibuza wona umnumzana Ngwenya uphendulwa ngukansila Moyo.
Izangazi amapolisa abe khona. Uba no umpolisa yena lo ongafuthi othola ikhuluma ukuthi khona ungadengisa imali ezitradeni yena ivele kuminini. Ubani? I-government yezi black market kube period kube kulompolisa kube kulomsotsha kube kulobani aze amapolisa abe khona 1000 against 200 bayabatshela njani.
Umongameli Mnangagwa usanda ukugcizelela emhlanganweni wama-rallies akhe ukuthi udubo lokusilela kwemali luzaphela njalo enganqoba kukhetho maningi amakampani athembise ukuzovula amabhizimusi kweleZimbabwe okuzalethela ilizwe imali. Ibhanga le-RBZ lona lethesa amanye amabhanga umlando wokugagadlela imali kulokuboleka abamabhizimusi. Ukusenjalo ibandla lenkonzo ye-United Methodist Church Macedonia esigabeni se-Ohio eMelika seyaguqula impilo zabafundi e-secondary school emzini we-Kensington koBulawayo. Yakha isikolo esihle esilakho konke okuthuthukileyo okunjengamanzi, amagetsi, lesigaba se-science lab. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
abadala bathi imfundo lihawu njalo yilifa elihle osekuyingoma yabahlali beKensington lapho abafundi asebehamba umango omfitshane ukuya esikolo njalo bethola laba bahlawulela izifundo zabo. Umfundisi United Methodist Church eMacedonia uRachel Ham ongumqoqi wemali lempahla esiza abafundi beMCZ Secondary School obekuleli okwamaviki amabili uchaze ukuba uyaziqhenya ngokuzinikela kwabafundi labahlali beKensington ekuboneni ukuba abafundi bayafunda njalo bayaphumelela ezifundweni zabo. Umfundisi Ham uthi ulangazelela ukuba isikolo lesi sikhule sibe lekolishi yemfundo yaphezulu iuniversity eyebandla leUnited Methodist Church njengakwezinye izigaba zelizwe.
So ultimately, my plan for the 30 years down the road, 20 years from now, is that there would be a branch campus.
Silabantwana abahlakaniphileyo abathukutheleyo abazimiseleyo ezifundweni zabo njalo bafunda kakhulu ngokuqiniseka kakhulu okuze kwenze kwangifaka umhawu wokuthi senze lokhu esakwenza edolobheni lemdali lapho esile university court. So sikhangelela ukuthi eminyakeni ezayo ichumi kusiya kwengichumi lanhlanje lesi sikolo semsikhule naso size sibe yiuniversity ekuhlangothi lo.
Umphathisikolo weMCZ Secondary School umnumzana Kholwane Moyo ubonye usizo lweUnited Methodist Church ekusunguleni isikolo lesi esasinabafundi abadlula amakhulu amabili.
Inkinga esihlangane lazo ikakhulu ikuswelakala kwama textbook. Ngananzelela nyakenye siqale uluhlu lwezifundo ezintsha esizibiza ngesingisi sithi new curriculum. So ngokunjalo ama textbook kumbe ingwalo zokufunda ziyasilela kakhulu ebantwaneni. Ienrollment yethu ingani iyakhula iyaphezulu. So sokulokusilela kwefurniture ukuthi abantwana babhale behlezi ezitulweni lematafuleni.
Ugcina isihlalo weMCZ Secondary School School Development Association unkosikazi Gladys Tafuma ubonge ibandla leUnited Methodist Church ngesandla esihle lenhlanyelo abayihlanyele eKensington.
Ibandla leUnited Methodist lisisizile kakhulu ngoba ukusungulwa kwalesi sikolo sisungulelwe yibo njengoba isikolo vele singesabo. Basenzela izinto eziningi kakhulu sibili basakhela lesi sikolo kusukisele ekuqaliseni kuze kube lanamhlanje lokho sindawonye labo. Besenzela izinto lapha lalapha ngoba sibhekana lokunzima thile njobe elizweni vele kunzima kunje silabazali abazali kwesesikhathi kabe nelisa ukuthi babhadale ischool fees ngendlela enjani efaneleyo basinceda lapha lalapha yana ekwakheni ekuphakamiseni abantwana besiye emasports abantwana besiye ezindaweni ezijineyo.
Osakhulayo owafunda kulesi sikolo sisungulwa uHandsome Macala osengumbalisi njalo kulesi sikolo uthi ukubone kumqoka ukuba aze kupha akuvuna kulesi sikolo.
Ngiqala ukufunda ngo-2007 okungenze ngaphenduka ukuthi isikolo ngesethu and siku community yethu. So ngikubone kufanele ukuthi lami ngibe ngizothuthukisa i-community yethu. Isikolo lesi singakabi khona bekuhanjwa 10 kilometers ukuya esikolo. Uthi 20 kilometers uhamba lokuphenduka. Lokhu kusincedile ngoba kathesi isikolo sesiseduze njalo asisahambi imango emide. So sifike endlini zokufundela singadinwanga.
Abafundi beMCZ babonye usizo olukhulu abalwenzelwa libandla leUnited Methodist Church bethi kudala bebehamba amakhilomitha adlula ichumi besiya esikolo kodwa manje konke sebekuthola eduze njalo bayasuthiseka ngemfundo abayithola kulesi sikolo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Amazwe asentshonalanga abhekane lenhlupho eziningi kakhulu ikakhulu ezibhadelane lokwenzakala kweRussia lemhlubulweni weMiddle East. U-West Michelle okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokwenzakala emazweni asentshonalanga kanye lempumalanga uthi maningi amazwe abhekane lokwenzakala endaweni lezi. uthi ilizwe leRussia lisebenzisa imali engcolileyo ibutho lokunye okufanayo ukwenzela ukwethusela amazwe ambalwa angcelelane layo. UMichel uthi kusobala ukuthi ilizwe leChina lidinga abangani ngokusebenzisa umnotho walo obukwa ngamanye abazwe ukwenzela ukuthi ligqile impande endaweni ezijiyeneyo. Uthi ilizwe leIran lalo lithwalise nzima amazwe akuzwekazi leEurope ngoba lenza ukuthi kube lokuhlupheka okumangalisayo eMiddle East. Uthi lokhu kwenza ukuthi abantu babaleke ngobuningi babo belubhekise eCentral Europe. UMichel uphinde wathi lokhu kuthwalisa nzima amazwe amaningi lapho abantu laba abafikela khona. Uthi wonke lokhu kubisela muva amazwe la lapho abantu laba abafikela khona abakhangelelwe ukuthi bazagcinwa ngemali yemithetho ebhadalwa nguZulu. UMichel uphinde wathi kumele amazwe asemhlubuleni weCentral Europe azimisele ukulwisana lodubololu ngokuhlolisisa okuhlupha abantu ukwenzela ukuthi kulungiswe ngesiphangiphangi kungakamemetheki. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Umgcinisihlalo wenguqu umncintiswano wenguqu wezizwe zomhlaba ungena esigabeni sama semifinal lamhla ntambama lapho kuzadibana khona umakhelwane iFrance leBelgium. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusela amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Njalo namhla ebusuku kulo mdlalo wokuqala okudinga iqembu elizangena kufinal ngempela viki. Lo mdlalo ngophakathi kweqembu leFrance leBelgium mona azadibana nehola lethoba mnembili namhla ebusuku. Njalo elizanqoba lizalinda elizanqoba phakathi kwele England leCroatia kusasa. Amazwe lawa ngomakhelwane njalo akadibana kabili phambilini kumncintiswano wezwe zomhlaba. Njalo iqembu leFrance lelanqoba kuleyo midlalo eyadlalwa ngomnyaka ka-1938 langomnyaka ka-1986. Nxa sekuhlanganiswa yonke imidlalo lawa maqembu asekadibana khona, sizathola ukuba asedlale imidlalo engamashumi ayisikhombisa lantathu le kungegoqela leyo kuzwana amandla. Njalo iqembu leBelgium lanqoba kumidlalo engamashumi amathathu, kusithi eleFrance linqobe kumidlalo engamashumi amabili lane, ikanti eminye imidlalo elishumi lathoba munomunye ipheleze ngutshikilobhanqa. Loba kunjalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi eleFrance yilo elizaqhubekela phambili liyedlala kufinali yalo mncintiswano walonyaka. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokoyarira uthi iqembu leFrance lizanqoba ngoba linabagadli ababukhali abaningi.
Bonazani iqembu leFrance lilamathuva amaningi yokubana linqobe liqhubekele phambili lize lengena kufinali ngoba singakhangela ngabadlali abakhona iFrance ingazani iphambili ikakhulu sikhangele abagadli.
Olandela imidlalo yezwe zomhlaba kumabona kude uDaniel Ndiweni laye uthi eleFrance lizanqoba ngoba likwazi ukuvikela isango lalo okuyinto eqakatheke kakhulu emdlalweni wenguqu.
Mina ngithi iFrance ngawile ngoba iFrance ama players angikhona ahlakaniphile amanye asale emuva amanye ngesikhathi may attack. Manje awe Belgium baduba ukuthi basuke ba attack bonke. Bachezi beexposile emuva ngathi igedi labo lisalise livulile.
Iqembu elizanqoba namhla lizadibana kufinali ngensonto mhla zilitshumi lanhlanu lelizanqoba phakathi kwele England leCroatia. Wona azadibana kusasa ntambama kusithi elizanqotshwa namhla lizadlala lelizatshawa kusasa emdlalweni wokudinga iqembu elizabhusha imidlalo yelonyaka lisendaweni yesithathu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa athi kulicala ukudabulela abancintisayo amaposta abo okukhankasela ukhetho. Inhlanganiso yeVictory siyanqoba Trust imanyene leYouth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisayo ekhethweni lalunyaka. Impumela yenhlanganiso yecobongola izombusazo yeZimbabwe Democracy Institute iveza ukuthi banengi abebutho abaphatheka kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.